Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngahlaba sibili COVID-19 4 months back. Hayi bafika basiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa njengoba kukhowuthwa after 2 years yabo sufile kwathenthini. Kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona 1 week ngi-right. Ngami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda asihambeni siyehlaba kula lutho lobuhlungu.
Nanxa uhulumende sithi luqhubeka kuhle uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 abanye bakhala ngokuthi kabala mfundiso eneleyo ngayo.
Those who were claiming that schools were ready to reopen cannot be seen in terms of providing an intervention. Several schools have had the students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kit.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi azisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale COVID-19 nalo bahatshi ama testing kits. Uzolo veza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla yamagetsi olokucitshela abantu umlilo lo olwe-load shedding. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi eleZimbabwe liqhubeka ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19, uhulumende uveze ngeviki edluleyo ukuba usethenge amanye amajekiseni angaba yizigidi ezimbili lengxenye, i-2.5 million, akhangelelwe ukufika elizweni kusukela kuyonale iviki. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lanxa seliqansa inani labantu abavukela emtholampilo besiyadinga ukuhlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine, abanye bathi baseselemibuzo ngalolu hlelo, abanye njalo bakhala ngenhlungu zomzimba lapho behlatshiwe. Unkosikazi Lindiwe Nkobi, isakhamuzi saseMangwe owenelise ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngaphansi kohlelo loqogelela, uthi umuntu enga hlaba umhlubulo wangancane uyaqanda.
Kuma challenges vaccine ye COVID esihlangana lakho kuneyi. Kwesinye isikhathi uthi nxa uhlatshiwe uzizwe ungani vele umhlubulo wangancane usufile. Umhlubulo wakho uyabusuthuli vele ukuthi usuhlu hambe uhlabela kumfana abanye besebeyisabili khatshana. Ngathi ipo injection le ikuthi ukuthi iyalimaza ngoba mina sengihle ngaqanda umhlubulo wangancane. Kodwa hayi asikho khonoko, mina ngahlaba ngaqanda umhlubulo ngathi mo. Ngaqeda lapho ngavuyela ngayaphinde esibili lanamhla loke ngikhona ngistrong nginje lokusoka umhlubulo lokwakuzange ngistrong ngiqinile ngiright. Yibo ubunzima esihlangana labo abantu babe sebesi hey injection le izasibulala hey njani kwathintin bekhuluma izinto eziningi ezijineyo.
Unkosikazi Patricia Mpofu wezimnyama uthi sewahlaba wonke womabili amajekiseni, uhlupho kwakuyikuqansa kokuthisa komzimba.
Sengahlaba wonke amajekiseni angu 2 sibili. Enye yakhona ngathi ngihlaba i-BPM yakhwela. Ngavuka ngingabuyi, ngavuka ngiphumula, sengilaphumula, ngavuka ngabuya futhi. Yaba right bangihlaba sibili. Ayizange ngihluphe, akuzange kungihluphe, konke kungithula. Lokho komakhala lokho akuzange kungihluphe. Abanye babathi kuyabahlupha, mina hayi akuzange kungihluphe.
Nkosikazi Sithembile Ndlovu uthi yena lokhe wahlabayo kanabuhlungu abuzwayo emzimbeni wakhe loba kulabahambisa amanga bethi ngemva kweminyaka emibili bazakufa.
Ngahlaba sibili COVID-19 4 months back. Hayi bafika basiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa njengoba kukhowuthwa after 2 years yabo sufile kwathenthini. Kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona 1 week ngi-right. Ngami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda asihambeni siyehlaba kula lutho lobuhlungu.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 126,399 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 119,049 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,543 okwamanje kugula abedlula inkulungwane eziphose zibe ntathu 2,807 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula isigidi esisodwa 1,894,780 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,856,995 ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kazisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuthi bengabe bele COVID-19 nalo bahashi ama-testing kits. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso zababalisi zithi udubo lokuswelakala kokuhlola umkhuhlane we-COVID-19 sekuphazamisa kakhulu abantwana ezikolo ngoba besengozini yokuhlaselwa yilo umkhuhlane. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uMnumzana Takawafira Joe uthi izikolo eziningi kazilungelanga ukuhlola lo mkhuhlane.
We pointed out as PTUZ after carrying a survey that 98% of schools were not prepared to open. Government was adamant that schools were ready to reopen. Surprisingly, 2 weeks after opening of schools, indicators are clear that schools are not ready for reopening. Several schools have also seen COVID cases escalating in the school.
Sake sakusho njengepithuzi ngemva kokuhlola ukuba izikolo eziningi zazingalungiselanga. Ngemva kokuvula kwezikolo kumqotho ukuba izikolo eziningi sezilala umkhuhlane, lokho usala ukhuphuka ezikolo.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende angenele kudubo lolu esithi umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli loba nje sekuchisa elizweni.
You can talk of Nyamuka Primary School in Manicaland, Christ Mambo High in Manicaland, Tongwe High School in Bedbridge, Masasa High School in Berengwa, Chegato High School in Berengwa, Neshangwe High School in Mashona and the East, Bulu High School. There have been several cases of COVID where those who were claiming that schools were ready to reopen cannot be seen in terms of providing an intervention process. Several schools have had students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kits.
Izikolo ezifana le Christ Mambo, Masasa, Tongwe High School sekulendaba ze COVID-19. Labo ababesithi izikolo zivulwe lokhu bengasitsheli ukuba kuthiweni. Izikolo ziyehluleka ukuhlola lo mkhuhlane.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo kwele Zimbabwe uMnumzana Tawungana Ndoro uthi uhulumende kakatholi imbiko yokuswelakala kwemfanelo ngesikhathi se-COVID-19.
We get worried as the Ministry of Primary and Secondary Education when you take it as fact that we have a shortage of so-called testing kits in our schools, and yet that is just a figment of one anxious person's imagination. We are saying in all our schools we have got thermometers which are there to screen anybody who comes to the school premises, and this screening process is a tester, a surveillance system.
Siyatana njengokajalo zemfundo nxa lisithi kuselakala imichina yokuhlola iCOVID-19. Lawa ngamanga izikolo zonke eziphansi kogaja lwethu ziyahlola abantwana, njalo ukuhlola lokhu kutshengisa ukuba silungele ukulisana le-COVID-19.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana indingeko zokuvikela kulolu bhubhane ezinjengama-mask, ama-sanitizer lokunye ukuze bahlale bevikelekile sikhathi sonke. Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvula kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisabhekane lokumelana le-COVID-19 kanye lodubo lokuqanza kwendleko yokuhlawulela imfundo. Abogatsha lwezempilakahle baphakathi wohlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuvikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele iziboniso zalo mkhuhlane. Uzulu ukhuthaza ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye kanye lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela e-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Uzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ngokucitshela abantu umlilo lo olwe-load shedding. UMavis Kamau usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abenkampani epheka amagetsi laba bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakobulawayo ophila ngokuzisebenza othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe. So nxa songasela magetsi sesodala ezindlini lapho esithembele khona thina abantu sizakwenza kanjani? Uhulumende lo sesithwa senzima silwa kithi.
Isakhamuzi sasePhumula South kobulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto emdanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu emsebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicate customers ami igetsi bese lihamba without notice. Mhlawumbe ngxenye ngiyacommunicate ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esi-right njengoba ku-WhatsApp ifoni ixhunyelwe egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe-ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagetsi kube yinto ngoba kukhangani into le iyabuya ihambe kube ngani sokusiba ngcono kubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Sike sathwala nzima kubo 2008 laphana amagetsi ehamba kakhulu sathi ngxenye but sesibona futhi sesibuyela back kulesa simo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavelas Khumalo uthi okwenzakalayo kwakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba hulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green. Basebenzisa isolar, basebenzisa njalo iwind energy, balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi uhulumende wethu lokhe esebenzisa ikho ewanke lamanzi ukulungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu ku-solar system. Sesibone kwamanye amazwe ke esebenzisa ke ilanga i-solar system. Bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought nxa usebenzisa ke i-hydro system uyabongasela amagetsi.
Umoya uthi lokhu kuzophazamisa okunengi ogoqela ulahlekelwa kwabantu yimisebenzi.
Nxa sikhangela i-national NDS 1 ilama set goals ukufanele ke siwa achieve kodwa phela ngaza ke siwa achieve nxa kuyikuthi sisemnyameni. So kuza affecta ke inhlelo ezinengi okumangalisayo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa unkosazana Priska Uthethe ukuthi achasisele uzulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi ewange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempila kahle. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iqula labamele iMelika emhlanganeni wokukhulumisana ngezikhali zokuqhazo ezenuclear. Lise Tokyo, kwele Japan, leli qula belihlangana lamaqula aweJapan laseSouth Korea ngemva kosuku olulodwa eleNorth Korea lilinge isikhali sayo senuclear lisithi lolu hlelo luqhubeke kakuhle. Unobhalawo ubona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ume efakazela uhulumende kamongameli Joe Biden kunyathela lakhe lokuphumisa amasotsha akhe kwele Afghanistan abesele minyaka engamashumi amabili ekulelo lizwe. Lokhu kwenze efakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe eye House Foreign Affairs Committee izolo okwamahola amahlanu. Umthunywa oqakathekileyo kamongameli weMelika endabeni eziphathelane lezomkhathi u-Presidential Envoy for Climate John Kerry izolo uhlangane lenkokheli yakwele India esigodlweni salelo lizwe iNew Delhi kunkulumo zokubonisana ukuthi amazwe lawo mabili angasebenzelana njani ekulwiseni udubo oludalwa ukuguquka komkhathi. Umkhokeli webandla elikhulu eliphikisayo kweleGini uSelo Dalein Diallo ubikwa esithi uyemukela ukuhluthunelwa intambo zombuso kukamongameli Alpha Conde walelo lizwe ngabebutho, kodwa ukhuthaza inkokheli yebutho ukubana ibumbe uhulumende ozabe iphethe intambo zombuso okwesikhatshana kusaqoqwa ukhetho. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamandla aphikisayo kwele Angola bangene ezitaladeni zesigodlweni salelo lizwe eseLuanda betshengisela besola ukuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho okulakho ukuphazamisa ukhetho lwalelo lizwe olukhangelele ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo.
Ngesikhathi abantu abaningi elizweni bejabulele ukwehla kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus langokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza kuZulu ukuthi aqhubeke ehlonipha iziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMikeobe weStudio 7 ayiqhube loNkosikhona Dibidi oyintatheli izindaba isakhulayo yena owasungula umsakazo we-Community Podium ogxile kunhlelo ezifundisa uZulu nge-COVID-19.
Ngombono wami mboni kanti uhulumende ukutshintsha kwakhe imigoqo le-lockdown kuzancedisa kumabhizinisi belandela le imilayezo ye-COVID-19. Besekunzima ukuvulwa kwezikolo lakho kutsho ukuthi abazali kumele bebe lezimali zokuthi banjani bakwanise ukubhadala abantwana i-school fees izinto ezinjazo naleyo.
Dibidi, ngesikhathi uhulumende etshintshe iziqondiso zehlelo lwe-lockdown siyezwa abantu abaningi ikakhulukazi ababalisi labantwana besikolo besithi babhekane lodubo lokuthola imijova ezabayenelisa ukuthi baye emsebenzini kanye lasesikolo. Uke wakuzwa lokhu na?
Inkinga ze-transport zikhona sibili. I-transport iningi lama-transporters bashasha ngama-US dollars. So uzathola ukuthi abasebenzela uhulumende abanjengababalisi bahola ngama-RTGS. So uzathola ukuthi sokufanele ukuthi umuntu athole leyo US dollars ahambe emsebenzini inxa engumbalisi emaphandleni, for example. So khathesi uhlupho olukhona lwe-ZUPCO, i-ZUPCO kayila zimota ezeneleyo ukuthi zingathwala abantu. Uyatshola ulayini lama bus down as you matobo, cabule zucopa say your twin joke. So in a very good cheek, sugematovic senis yagobula, ya wheel for tobacco and unavelu we could take on the city who will lie in the civil wife, Lukuqua Ungain, then you could choose Susan Melu Uncat as well as Navunyelwa, Mount Abanjama police, but a little fine food. So Kubanzima.
Izolo sibone omongameli Emmerson Mnangagwa eloba ebulenjini beFacebook kanye la kuTwitter esithi uhulumeni usanda ukuthenga amanye amabhasi awezupho. Njalo ngeviki edlule sibone inkampani NRZ isithi bazabe besebenza ndawonye labezupho ukulungisisa udubo lokuswelakala kwemichova. Ubona ngani lokho kulakho kusiza na?
Ngokubona kwami kobulawayo amabhasi ezupho iningi elikhona ngamabhasi la ayevele ehamba emakhaya. Yiwo engijayele ukuchayisana lawo. Angachayisani la manje, angazi kumbe ahambela ngapi. Sibonile ukukhulumende kuthiwa kuleyinye fleet futhi yamabhasi abuyileyo. Asazi ukuthi kumbe azafika ngapha kobulawayo ngoba amatsha lawa kwalutshwana ukuthi siwabone. So asazi kodwa uhlupho lapho indlela lapho esingabona khona ukuthi kuyancedisa yini ukuthenga kutsho kwamabhasi yikuthi kungabi lama line amade abantu belayinele ukugada.
Ngaphandle kohlupho lokuswelakala kwemichova, awusitshela okuningi ngokuhlangana ngabasemaphandleni ngesikhathi leZimbabwe lisalwisana nge-COVID-19.
Emaphandleni kunzima kakhulu. Sike saxoxisana labantu eGwelutshena, ya uyakwazi ukuthola sibili abantu abadala behlala emgwaqweni ukuthi babone imota nje kumbe babone ibhasi idlula. I-remote ngaleyo ndlela uzathola ukuthi even ukuthola amajekiseni lawo e-COVID-19 kuba nzima. Uyakwazi ukuthola ukuthi abaningi esaxoxisana labo babesithi bathola i-first jab kodwa nxa usubuyele clinic uthole ukuthi hayi kuthiwa kayikabi khona. Njalo kusuke kube nzima futhi ukuthi ibona abe health like emaclinic khona lapho akulazi indlela zokuthi angakhulumisana labantu ngoba sikhuluma i-network ngokwayo iyahlupha ukuthi lalabana kumbe bale database yokuthi izakhamizi lapha zingaki imizi mingaki kumbe abe first jab bangaki kumbe bale database yakhona ukuthi babasendele ama message ukuthi babuye. Akwenzakala uzathola ukuthi umuntu uyahamba 11 kilometers eseclinic esithi uyathatha i second jab bantu babe kubhalela i date ekhadini lakho uthi ufika ukuthiwa hayi kayikho namuhla. Awusoze utshelwe futhi ukuthi izaba khona nini. Kuba nzima khona lapho ngoba uthi uyabusuphonga ufanisele but sesikhanyela ukuthi uyabuhambe 22 kilometers siyazama ukuhlaba jebhena le. So kungaba kuhle ukuthi kube lama outreach programs azancedisa izakhamizi emawadini abo kuma online ama village lines abo kungancedisa kakhulu and kungayenza ukuthi iprocess le yenziwe ngesiphangiphangi.
Lo ngokwasekhona Davide wasungula umsakazo wecommunity podium ubexoxa icingweni lo Michael V we studio 7 esematopo. Kwezemidlalo kababoni ngasolinye abalandeli bomdlalo wenguqu elizweni phezu kosekelo lwemali oluvela kwinkampani yesakunda olubikwa luzaphiwa amaqembu amakhulu elizwe abalisa ele Highlanders kanye lele Dynamos. Kubika uJoseph Njanji.
Imibiko ethi amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni yathi ele Highlanders kanye lele Dynamos asethole usekelo lwemali olufika izigidi ezintathu zamadola aseMelika iqembu ngalinye oluvela kwinkampani ethengisa amafutha ezimoto yesakunda. Esikhathini esedluleyo umnikazi wenkampani yesakunda ukuthi akwashi Thakurey usolwe ngabagoqela ilizwe leMelika kuthiwa imali yakhe ingcolile ngoba yesondelelane kakhulu labebandla elibusayo. Ngaleso sizathu-ke kulabanye abathi amaqembu athi ele Highlanders kanye lele Dynamos akumelanga athathe imali yesakunda. Kodwa intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi imali le izawaphathisa kakhulu lawa maqembu.
I-sponsorship lesi sibuye ngesikhathi esi-right for Highlanders le-Dynamos. Nxa sikhangele ukuthi ama-clubs ebethwele nzima njani ngesikhathi lesi se-COVID. Le bhora lakhona lize liqalise belingabukelwa. So sibuya at the right time sibile at least ukuthi ama-clubs la amakhulu omabili enelise ukubhadala ama-players njengoba bona kwa-Highlanders sokula ama-players akade sefuna ukuhamba ngenxa yokungahohle.
Umlandeli weqembu le-Highlanders uNkululeko Ndlovu yena uthi uyesaba ukuthi iqembu lebhoso lingagcina lithethwe litholakale selilomnikazi.
Siyabonga ukubuya kwesakunda nje kuzosincedisa njengebhoso. Siyabona imane izinto ezingasimelanga kakuhle in terms of iindaba zama-players, i-payment, ama-salaries kodwa bona nje ubona i-executive yetla imethi khona iyenza izinto ngokuhlakanipha so that these guys azobathi ngocina laba sebesincindezela njengoba bele mali becine besitshela okokwenza eqembini lethu sibe yibo vele abahamba amathomo abakhokhelayo eqembini so mbone ezekedimi ethi kuqaphele khonapho ngoba le into ethiwa khona i-Highlanders le yithi thina abalandeli bakho yithi thina aba umuntu abakamthakazi vele lilifa lethu so kulezi zinto emele ezamelana kona zintshintshwe.
Omunye njalo umlandeli weqembu le-Highlanders uSindiso Dube uthi ngesimo esibhekane leqembu le-Highlanders akumelanga likhethe ukuba lisekelwe ngubani.
Abanye bathi uTagwirei ngwe-corruption njengoba sitsho njalo ukuthi ngwe-corruption, but how many people abathele ifuel beconsent ukuthi ifuel le ngeyesagunda kumbe so yesagunda. So mina hayi mina ngithi imali mali kayithathwa esibili khona izasponsa iqembu. Laba bathi bona ibhosi akumelanga ithathe imali le, imbono yayo kumele ibuye ilama actions befake la imali. Asifune abantu abakriticizayo bengela solution.
Usivumelwano esilotshelwane ngabe inkampani yesakunda kanye lamaqembu athele Highlanders kanye lele Dynamos omabili lawa maqembu azathola izigidi ezintathu zamadola aseMelika eminyakeni emithathu elandelayo. Iqembu ngalinye lizabe liphiwa isigidi esisodwa ngomnyaka. Leyo mali izasetshenziswa ukubhadala abadlali, iziphathamandla kanye lezisebenzi zeqembu. Isivumelwano lesi sikhangelelwe ukwethulwa okusemthethweni kuyona le iviki. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo.
Salbonani Tumelan Abshen Mabuyani and Barmini Susan Galibon, siyazi ukuthi sonke siyahlutshwa luhlupho lolukhona eZimbabwe, sicine sesibaleka sisiya kwamanye amazwe sizama ukuthi sidinga amathuba omsebenzi siziphilise. Abafowethu ukuthi umuntu uma sethole into umsebenzi khona ngale kubo-South Africa kumbe kubo-Botswana, uthole umuntu sekhonsentrate etshwaleni kumbe emantombazaneni, sekhohliwe ukuthi behlupheka kanjani esekhaya. And abaningi umuntu uyasuka uthotha uthola amathuba omsebenzi uyasebenza sokuright impela, seqala ukuba labangane, sesiyabamba inkunzi, sebulala abantu. Lokho akusonto e-right ngoba manje siyenza igama lakomthokazi libe libi kakhulu, asisupport into efana lale. Nxa usuke ekhaya kule ndawo lapha kumele ukuthi sakhe indawo zabokhokho bethu, sikhumbule emuva masithole imali sakhe indawo zabokhokho bethu, ngoba indawo zabokhokho bethu zigcina sezingena abantu abangasuki kwelikamthwakazi. Induna zethu siyazi zonke zicorrupt, zingafunjathiswa imali sezithatha abantu ababuya kwezinye indawo abangazalwa kwelikamthwakazi bebagcwalise kuleya ndawo. So konke lokhuyana akusonto e-right, akusonto esisupportayo. La ma-election ayabuya manje, singagoqi izandla sithi hayi izanu kumbe i-MDC izawina. Afike sisapoteni imthwakazi, hhayi kathi sisesaba kangaka. Phela lezi amaphathi la wonke sisesabayo kufana lekhasi lenyoka. Inyoka kudala yahamba, thina lokho sisala sisesaba, sesaba into engekhoyo. Please bakithi, ake futhi sizigqajeni ngolimi lwakho umthwakazi, siyekele iindimi zakwamanye amazwe besingayisizwa ngomthwakazi, sizigqajeni ngolimi lwakithi ngobuntu bethu. Limvulo lwaba abade khuluma ethi khona isizwe silahle amasiko siyize sifile, and ukhuluma iqiniso baba lwa. Asike sizigqajeni ngolimi lwakithi njengabantu bona laba esilandela indimi zabo. Please asike siphakameni lani futhi badala. Umntwana ma ungabe umfundisi esikolweni ubona ukuthi uyehluleka esikolweni, umenzise amakhosi afunde umsebenzi wezandla ukuze kumncedise kusasa. Ngoba vele umuntu uma ezalwa uNkulunkulu uyabonisa iphupho lomntwana, but thina abadala sibe sesibe ezishele. Omunye umntwana uyakhula engumntwana, umbone edlala ngokupheka, omunye umbone ekanika iimoto zamawaya lezi, uzwe abadala bethi uyindoda ufunda ukupheka. Ikhona imisebenzi yokupheka, singarejecti imisebenzi yabantwana, kumele sayenzise ama-courses ukuze kusasa bebe kusaselihle.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa uhulumende esithi luqhubeka kuhle uhlelo lwakhe lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19. Abanye bakhala ngokuthi kabalamfundiso eneleyo ngayo. Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kazisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale-COVID-19 loba hashi. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakana